night.
Siyabonga ndimi yakhe lichona njani Zuluganda ba siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obemela imazowe North etalele parlamente elilunga leZANU PF umnumzana Edgar Chidabayenzi utholakale efile ehoteleni eHarare.
Sizamela ukuthi ithimu yethu edila ngokehero ibhode itesta lapho kulamanzi khona, itesta our tapped water.
Ikansili yedolobha leBeitbridge iphakathi kwemizamo yokwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo kulandela izulu lesikhukhula eline kunsukwana ezedluleyo lagcwala ezindlini zabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa.
Into esiyenzayo kakhulu ke ukuthi sibonisane labantu beZimbabwe ukuthi hayibo akusela nto yokwesaba, akusela nto yokubuyela emuva.
Umkhokeli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uza kwenza imhlangano esigabeni ezichiyeneyo zeMashonaland East kusasa langempela viki lapho aza kuthaza khona abasekeli bakhe ukuthi baqalise ukulungiselela ukhetho luka-2018. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obemela isigaba seMazowe North etalele parlamente njalo elilunga leZANU PF umnumzana Edgar Chidabayenzi utholakale efile ehoteleni namhla emini eHarare. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba ukufakazile lokhu kodwa uthe kalakho kunye angakutshela iStudio 7 ngoba amapolisa esacwayisisa lolu daba. Ikansili yeBeitbridge ithi iphakathi kwemizamo yokwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo efana lecholera kulandela izulu lesikhukhula eline kuleli dolobho kunsukwane ezedluleyo labangela umonakalo omkhulu ezindlini zabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa i-700. Abaningi basele bengelandawo zokuhlala ngemva kokuba izulu ligeleze langena izindlini zabo lathwala le mpahla yabo. Umabhalane wekhansili yeBeitbridge umnumzana Laudi Ramahapola uthi abaningi sebephila ngokudla abakuphiwa ikhansili incedisana lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo.
Abantu bangenelwa ngamanzi angena ngamawindi engena yonke indawo. Abanye baze baphuma ezindlini bahlala phezu kwezindlu, abanye babaleka ezindlini zabo. Impahla zabo, imibheda lani, konke kwangena emazini, ukudla, izimali, konke bahlala bengela lutho abantu benkosi.
Lukhona uncedo elilutholayo yini okwamanje kumbe elilucelileyo kunhlanganiso ezizimeleyo kumbe kuhulumende?
Sicelile kuhulumende sacela futhi lakunhlanganiso ezizimeleyo. Ngathi response yabo was good. Uhulumende ubuyile sibili wasinika alright, ingubo, amasepa, lamabhakethi okufakela amanzi, lama aqua tablets, ukuthi at least amanzi lawana ngani ayahlambululwa. Ama NGOs that they came in lawo basinika ukudla, basinika njalo lengubo zokuthi abantu bembathe ngoba lezi NGOs sezingene manzi njalo zilodaka. So ngathi hayi uncedo lubuyile silathi siyi-council siyabancedisa abantu labana every day, siyabaphekela ukudla, sibanika at least ukuthi sibanike isikhathi sokuthi bathi recover.
Aliyesabeli yini imikhuhlane efana labo diarrhea labo cholera?
imkhuhlane leyo babangumuntu esabela sibili. So sizamile lathi ukuthi ithimu yethu edila ngokwe-health ibhode itesta lapho kulamanzi khona, itesta our tapped water, idisinfecta lapho ongani ungcolile khona kwenzela ukuthi imkhuhlane le maybe ingakungenela.
Umnumzana Laudra Mahapola ngumabhalane wekhansili ye-Bedbridge. EleZimbabwe ngelinye lamazwe asethuthukisa ukufuya inhlanzi. Lokho sokuze kwabangela ukusungulwa kwenhlanganiso yabafuyi benhlanzi eZimbabwe Fish Producers Association eHarare namuhla. Kubika intatheli yethu Mark Peter Ntambe.
Ingcitshi kwezokufuya kwenhlanzi exwayisa uhulumende lamazwe e-Afrika kulolu daba umnumzana Blessing Mafumo othi kuyadanisa kakhulu ukuba eleZimbabwe lilizwe elilungele umsebenzi ofana lokufuya kwenhlanzi kodwa liphila ngokuthenga inhlanzi emazweni angumakhelwane.
Zimbabwe has got quite a great potential, 10,000 dams.
EleZimbabwe lilungele ukufuya inhlanzi, lilamadamu edlula inkulungwane ezilitshumi lo mumo omkhathi olungele ukufuywa kwenhlanzi. Njalo lilohulumende osezinikele ukusekela ngamandla imisebenzi yokufuywa kwenhlanzi.
Umqondisi kugatsha lukahulumende lwezifuyo lokulima umnumzana Bosman Magotsa wazisela umhlangano ukuba ugatsha lwakhe soluzilungiselele ukusebenzelana labafuyi benhlanzi ukuze ilizwe lingalahlekelwa yimali kanje. Lona lilamadamu imfula lezifudlana ezilakho ukusetshenziswa kulo msebenzi. Njalo abafuyi balakho njalo ukugebha amachibi amancane okufuya inhlanzi zabo ngitsho lasezindlini zabo. UDokotela Crispin Sukume ukhuthaze ukwehliswa kwemithelo yamanzi inhlanganiso yamanzi yezinwa kubafuyi benhlanzi ngoba umsebenzi wabo ungavezi ukumotshakala kwamanzi amaningi njengeminye imisebenzi efana lokulima ngokuthelezela. USukume ukhuthaza kakhulu ukuba inhlanzi ezithengwa phandle kwelizwe zifakelwe umthelo we-10 cents enhlanzini ezilesindo ze-kilogram elilodwa esithi lokhu kungaletha imali eningi engasetshenziswa ukusekela imisebenzi yokufuya kwenhlanzi kuleli. Omunye wabafuyi benhlanzi uthi lokho kungaphathisa kakhulu. Umnumzana Mapfumo laye uthi abantu abafuna ukufuya inhlanzi ngabadinge ulwazi kulabo abalalo besungule ibhizimusi bezimisele besenelisa ukuthola inzuzo ezayo.
Make sure you find the right person to have a look.
Zama ngayo yonke indlela yokuthola umuntu ongakuphathisa ngokuhlola indawo ofuna ukusebenzela kiyo. Silohulumende olabalimisi abangaphathisa ngenhlanganiso ezizimeleyo le-University of Zimbabwe ukuthi uqhube umsebenzi wakho kuhle.
Okwamanje inhlanganiso ye-Legavest yiyo enkulu efuya inhlanzi eziyisisindo esingamathani afika ku-8,000 tons ngomnyaka. Njalo igola inhlanzi ezilesisindo esingamathani angamashumi amahlanu ngenyanga. Linhlanganiso isisebenzela lasemazweni afana leMalawi, Zambia, Mozambique njalo bekhangelele ukuqala eTanzania kusikhatshana esilandelayo. Umnumzana Zokonia Kaitano ofuya eseKaroi uthi indubo ezibhekana labafuyi abasacathulwa njengayo ikudula kokudla kwenhlanzi. Ekhuthaza lomhlangano labalimi ukuba bedinge indlela zokuzilungiselela ukudla emapulazini abo kulokuyathenga sikhathi sonke. Abezempila kahle bathi inhlanzi ziyakha umzimba njalo zichiya ijwabu libutshelezi. Kodwa eleZimbabwe lokhe lisalela kudaba lokudla kwenhlanzi ngoba kuthiwa umuntu munye udla inhlanzi ezilisisindo sengxenye ye-kilogram nje kuphela ngomnyaka. Nxa siqathanisa lamazwe afana leMalawi, leZambia okudliwa inhlanzi eziyisisindo esifika ku-5 kilograms umuntu ngamunye ngomnyaka. Inhlanganiso ye-Fish Producers Association izabamba umhlangano njalo ekupheleni kwawona lo umnyaka lapho okuzakhethwa khona iziphathamandla. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave lagu shotu wa 49301 2080 lagu 15775 kilohertz. Lila konjalo kusitola ibule njini ku internet kukeli eti www.voaindebele.com. Ikeli eti njalo www.voaindebele.com.
Umkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tswangirai uza kwenza imhlangano ezigabeni ezijiyeneyo zeMashonaland East kusasa langempela viki lapho azakhuthaza khona abasekeli bebandla lakhe ukuthi balungiselele ukhetho luka-2018. Umqoqo wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Pepe uthi uTswangirai uzaphatha njalo udaba lwendlala kanye lokubhidlika komnotho khona athi kubangelwe libandla lezanu PF.
Ekuseni kusasa sizabe sise Mutsi endaweni okusokuthwa kukhothwe business center ngo-10 ekuseni, kuthi emini ngo-4 siyabe sise Mtoko center, kuthi ngelandelayo ke ngomgqibelo ekuseni sizabe sise Marondera e-town ekuseni silomhlangano khona, kuthi emini sibe sesiba sewedza lapho sizabe silomhlangano khona. Kwese kuthi ke ngesonto sizabe sise Chikomba, eChikomba ke kuleyo district silendawo ezimbili esizakwenza khona imhlangano omnye okuseni omnye emini. Into esiyenzayo kakhulu ke ukuthi sibonisane labantu beZimbabwe ukuthi hayibo akusela nto yokwesaba, akusela nto yokubuyela emuva, sokusobala ukuthi laba bantu sebephoxela izwe leZimbabwe kangaka kukwazi kwafika ekuthini sebesilwa bodwa ngenxa yokuthi phela lokho kade bekukholisa ngokuthaphuza ke ngokunendlela exhwalileyo kakusekho sokukulutshwana okwenza ukuthi balumane nje baxabane benze nje bexhuthana, sokuyikuthi ke akuseneli leyo nto kade beyikholisa beyitshontsha elizweni leZimbabwe.
So kuyikulungiselela ukhetho lokho.
So kuyikulungiselela ukhetho phela nxa laba bengani bakhanye ukuthi bayaxabana kule ngxaba ngxoza kuzanu, thina esikuqinisa kumbe esikukhombisa kumbe esikutshengisa abantu ukuthi hayi kasilungiseleleni thina nxa sesiya kukhotho singabantu abahlelekileyo bona bengabantu abaxabanayo.
Umnumzana Abednego Pepe ngomqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sikhangela imikhuhlane ehlasela inkomo ikakhulu ngalesi sikhathi lapho okuna khona izulu elinengi. Sile ngcwethi kwezokulima la kwezokufuya umnumzana Ronnie Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo Spanda.
Yebo Nkomo.
Yiphi imkhuhlane evama ukuhlasela inkomo kakhulu nxa kulezulu eliningi kanje?
Imkhuhlane emkhulu ngemkhaza. Ngoba nxa sokuthiba lotshani kunje imkhaza iyabakhona ibe mningi, sokusitsho ukuthi umlimi sokufanele anqineke ngokubona ukuthi inkomo ziyadibha ngeviki ngeviki, njalo abone ukuthi ukudibha lokhu ziyathola umuthi wakhona ngendlela eqondileyo ikakhulu enkwapheni lapha, ngoba lapho ucatsha khona okuyimkhaza.
Ibangela mkhuhlane bani imkhaza?
Imnengi imkhuhlane yemkhaza, okwakhulu yilo umkhuhlane okhanya besithi heart water, ngoba uyenza amanzi egombolozela inhliziyo nxa kuyikuthi inkomo isibe lawo lowo mkhuhlane, ibisi khuqa nje kumbe into enjalo then ibisi sifa. Ngakho ikakhulu wona lo mkhuhlane yiwo omningi kakhulu.
Yiphi eminye imikhuhlane evamileyo enkomeni abalimi abangayivikela nje kalula kungela buncithi obujulileyo obudingakalayo?
Kunjenje nxa zinona ngokuthi utshani sobukhona ziyanona zibe sezisiba lo mkhuhlane womkhono, abanye bajayele ukuthi yi-black leg. Umkhono lo ubangelwa ikakhulu yikuthi inkomo nxa sezisidla amadlelo la esingathi butshani obuhle obulo kudla kwenkomo, kulokuyizibungwana okukhona enkomeni esiswini sayo okuyikho okunceda ukuthi yetshise kumbe igaye ukudla. Nxa sokuthola ukudla lokho okutsha uyathaba kakhulu ube so ucina uletha ipoison ethize ethiwa yi-black leg lay. Khathesi njengoba zinona inkomo kuyaswelakala ukuthi abantu bazihlabe bezihlabela i-black leg ngoba nxa zinona yikho ezihlatshwa khona ngumkhuhlane lo ikakhulu umqhepu ngoba yiwo oyabe ungakatholi emzimbeni ukuzivikela kiwo umkhono. Ngakho yinto nje abangafika ezitolo zenezezithengisa imithi yenkomo batsho ukuthi sifuna umuthi womkhono babuze nje lokuthi bahlaba umuthi onganani inkomo nganye nganye ukwenzela ukuthi bangayedlulisi njalo bangahlabi ngaphansi kwalokho okukhangelelwe khona kulesithi ama-recommendations.
Abalimi abaningi emaphandleni kakhulu abangelalwazi olujulileyo ngokufuya bahlaba inkomo nxa ithe yagula kuphela, nxa ingagulanga bathi iphilile. Ungabaxwayisa ngalipha abalimi abanjani?
Nxa usitsho ukuhlaba utsho ukuhlabela umkhuhlane.
Yebo baba, ukuvikela.
Okay, bese sithi utsho ukuhlabela inyama.
Hayi cha.
Ye, ukuvikela khona nje kuyakhuthaza ukuthi basondelelane labalimisi ikakhulu bona babe veterinary ukuthi bazi ukuthi esigabeni sabo imikhuhlane le ivele iminjani, ekhona yipi, isiba khona ngasiphi isikhathi. Babe sebesiba nje lolwazi lokuthi ukuhlaba bangahlaba nini, bevikela uphi umkhuhlane. Kulokungamakhalenda nje okuba khona kuyona la lezi zitolo zemavetinary okutshengisayo ukuthi hayi ngalesi isikhathi hlaba la, ngalesi sikhathi hlaba lokho, njalo njalo. Kodwa ke engiqakathekisayo ukuthi babuze kubalimisa ukuthi indawo yabo yazakala ilayiphi imikhuhlane, ngoba okunye ukuhlaba uyabuhlaba umkhuhlane ovela ungekho endaweni yakini, kanti sokuyikuchitha imali.
Okokugcina Mdawini, ungabatshiyela waphi amazwi abalimi emaplazini emaphandleni kuyo yonke indawo?
Mina ngokubona kwami mbona inkomo abantu bazibala njengenotho yabo, njalo vele nxa ukukhuluma ngenkomo uphose ukukhulume ngento eziningi eziqakathekiswa ngabantu empilweni. Ngakho ngithi kungakuhle ukuthi sike sisuke mbijana ekuthini ziyazibonela njengakudala ezaziqotshelwa nje zizidingela amanzi zingahlatshwa zihlatshela imikhuhlane ezifayo zife ezingafiyo zisale. Ngithi kasike sisuke kukhonokho sibone nje amacebo okuthi inkomo sizincinekele njengenotho yethu, sizikhuthaze ukwenzela ukuthi nxa sesisiyathengisa kungabi kuyalahla, kube ukuthi sikhuluma ngokuthi inkomo yami le kumbe ngithi product yami le inhle ngalokhu ngalokhu. Ngakho wena ofuna ukuyithenga akunithengele ngeprice lami ezasala ngibona ukuthi hayi bengisebenzile.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Spanda. Siyabonga.
Siyabonga la.
Uhlelo ezemaphandleni asidibaneni ke ngeviki ezayo ngolwesine ngasikhathi sinye kuhlelo lunye.
Lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika Thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Hehe, sokunzima manje enkundleni yomncithiswano wenkondlo kuStudio 7. Hambani liyezibonela ekhasini lethu eleFacebook kuVOA Indebele. Sezikhona inkondlo ezithunyelwe ngabanye benu.
Bangibiza sikhuthaza imfundo ngoba sebengibona sengifunde ngaze ngakhwitha imfundo. Kodwa izolo ubabamkhulu uthe ngimyenzele isikeyi sangiphika. Amfundo awufundanga. Abafuna imali ulwazi balithapha kimi. Ezomnotho ngizicecatha noma ngibubhuqa obukabhuqa.
Qhawe lamaqhawe, nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika Thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha kuStudio 7. Ozathola ama-like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we-radio esebenzisa amandla awelanga awesola. Ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo. ungakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le-VOA indebele ku-Facebook.
Ngilalanise nya ubutho nguwe ntokoto ngiphupha isemazweni nemazwini nguwe ntokoto.
Live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sikhangela imbiko ethi kulabantwana abedlula inkulungwane ezingamachiyoma amathathu lantathu abadinga uncedo lokudla ngesiphangiphangi ngenxa yendlala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, siqale ngakhona pha eMelika. Okhokhelayo kubandla lama-Republicans kulabo abadinga ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Donald Trump uthi kasoze aphatheke kunkulumo-mpikiswano ebimele ibe khona ngomvulo. Uthi uzathatha leli thuba ukwethula umbiko oqakathekileyo. Siphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Ghana. Lelo lizwe lithi liphakathi kokulungiselela udlakela olungaqhamuka kulandela ukuhlaselwa okwenziwe ilizwe elingomakhelwane eli-Ivory Coast nabenhlanganiso ye-Al-Qaeda. Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Jondai Marowa otshengisele eyedwa phandle kwedale lephalamende izolo esithi kugcwayisiswe ukuthi imali engamabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-15 billion okuthiwa yanyamalala silandule imbiko ethi sithunjiwe emadabukakusa namuhla. Le mali kuthiwa ngomongameli Mgabe yanyamalala emgodini yelitshe eliligugu yamadayimana eMarange. Amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele iziphathamandla zikahulumende ezingaba zisazi ukuthi le mali ingaphi zibotshwe. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Lucia Matibenga owake waba ngumphathintambo wenhlalakahle kaZulu kurhulumente womanyano lo mnumzana Zibusiso Chuma webandla elitsha ele-Freedom Justice Coalition of Zimbabwe.
Into eyenza ukuthi sithi liqiniso phela
today
ngokuthi kukhulunywe ngomninimuzi upresident welizwe uye kukhulumileyo. So esintini akwenzakali ukuthi abantu badubaba kumama uqamba amanga. Ngalinika u-example ka-former minister of finance uThembi Lithi sase kuhulumende laphana ukukhuluma kakhulu lasephalamende ebika ukuthi imali yama-diamonds vele kuyasetshenzwa kodwa kulalutheli kuyesiphaleni. Mina kweminye imihlangano yakhona ngangikhona uze umdala ephendule ukuthi yena wakhuluma ngama-diamonds sephashonate indaba engakhulumi ngamanye ama-minerals. Kutho ukuthi kukhona kwakuphisa thinamasa ezinika kade sesabela ingoma eyayihlatshelwa ngu-Thembi esasengu-minister of finance ukuthi hhayi ama-diamond kuyagejwa esikubonayo ngamagodi kuphela imali ebuya esiphaleni ayikho.
Wothi ngubambe umlomo khona lapho sike singenise ubaba uChuma. Wena uthini-ke Chuma ngali ndaba?
Ndinxa siqalisa vele singakhangela thina lokhu esikuthi ngesilungu i-national budget iyehluleka ukufika ku-$4 billion anjo. Kodwa indlela umdala akhulume ngayo ukuthi ubekhuluma ngani kuncane kuyinhlekisa ukulahleka kwe 15 billion dollars imali efisuka ngapi kuma diamonds okutshengisela ukuthi vele akala ndaba lomuntu akasela lozikasela ndaba lozulu weZimbabwe ngeke kukanti thina sithi kahle kahle umdala ngisho laye ulefanda kodwa ama ministers akhe sebethatha advantage yokukhulwa kakhe bayamqambela amanga bayathonja imali yama diamonds kukanti thina sithi singama Zimbabweans we need i accountability yemali we need transparency yama diamonds la ayemvulwayo lapha eZimbabwe
singasakhulumi phela sibuyele emuva kwenziweni ke khathesi ukuze labo ababeba leyo mali balethwe kumithetho anda
yena ngokwakhe uhulumende lakathi ukuze utshintshe i-corruption nanjo kufuze utshintshe i-system you have to remove the system first
bayamelela ukhetho lika 2018 kokwakhathesi ke kwenziweni from u-2016 esikiyo khathesi kusiyafika u-2018 wathi ngenike ithuba umnkosikazi Madibeng
ngike ngakhuluma ukuthi hayi asisakhulumi okwasemuva alright ukuthi izinto lezi angikhola ukuthi aphuma kanye kanye so ukuthi ukuthi kwakuphuma mbijana mbijana and uqinisile ubaba ukuthi umgabekaselamdaba labantu bezimbawo yikho thina kanye sisithi isikhathi lapha esikiso asilungiselenini asibambaneni asiboneni ukuthi singayenza njani ukuthi sizikhulule uhulumende elisela ekesetshontshile uyaphuma egcweleni ekhuluma kuma-radio naku-TV ukuthi vele imali yenu sigatshi amaminista la akhulunywa ngomunye upanelist omunye wami very true bathengwa abanye bakhona the whole of Victoria Falls bayithengile baze sebecina befuna ukuthenga amabuilding alandele bewathengile kudala ngenxa yokungazi ngoba imali yokutshontsha phela icina isikwenza ube umuntu ongafela ngqondo ongasazisi so okwamanje abantu bezimbabwe mina ngithi asibambaneni nesintu futhi bathi bona hayi chago selichithekile hhayi akusela ngenye indlela singazikhulula njengamazimbabweans asibambaneni sibone ukuthi uhulumende lo owudlwanguzwangu uthitsha njani
elokugcina chuma ngakwenziweni ke mbuzo munye khathesi 2016 kusiyafika u-2018
into engayisho khonapha ukuthi abantu abatsha mina ngihamba ngabantu abatsha ngoba nginje ngumuntu omutsha ukuthi abantu abatsha yibo okufuze bebambane bemanyane bebe munye ngoba karesi ilizwe lela nje lifuna abantu abatsha new fresh ideas ebantwini abatsha people who have got what the power and the ability to change izinto and into engizisa ubuhlungu ama opposition parties ukuthi lawo ukanti you are saying ukuthi ufuze betshintshe isystem they are just failures singakhangela even nginike example zaba butwangira uthengena ku power waqala ukuthi la esefuna ama soldiers i security eyani othe ngizothi is just a replica of what of Zanu PF into mina ngibona engcono ukuthi abantu abatsha bebambane abantu abatsha yibo abazaletha inguquko kuleli lizwe
lo ngumnumzana Zibusiso Chuma oyibandla elitsha ele Freedom Justice Coalition of Zimbabwe ubexoxa endawonye lonkosikazi Lucia Matibenga oke waba ngumphathi ntambo wenhlala kahle kaZulu kuhulumende womanyana Ngisize baba ngobahlabela ke kamnandi lapho ngozinja ziyamluma ehamba lo bonakele Ayike kwanele kwalamhlanje mthwakazo omuhle olivalelisayo ungintunga milinkomo asitibaneni uhlelo lunye kusasa lilala.